Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Jamisa.
Zakhithwa ngesikhathi esiqondileyo, basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa kuhlokwa kuZulu, ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima, bengaso khetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
egambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumele nje amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa, silwa lalokhu, sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe Spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Jamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uJamisa ingaba wanqoba kukhetho. UChari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla, athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Jamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho oluhambe ngayo kusukela lapho oqalisele khona kuze kube esibangeni esifikiswa namhlanje. Lokhu njengoba uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hayi ukhetho aluhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambanise kwamabizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhali, kwakule fazi faka ama-desk incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sesebafike esigabeni sokuintroducer ama-results angamanga. So yikho lapho esikhona ngathi ukuthi hayi ama-results anayisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Ayethula impumela le njengokhulu kwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo, basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa kuhlokwa kuZulu, ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho akusikho qiniso. Lesilama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola nokukhangelisisa ukuthi asicilibezelwa yizanu. Kulohlelo hlanganiswa ngokomthetho yokuba yifazi ade hambe chabantu izarasa bantu yiyo ke le kwezinye indala bese zosongona bachaya ama agents bethu babachonjela ama paper benzani kodwa ukuzubona ukuthi ubufakazi obukhona khuluma nsenze nje inhlanganiso yeveki ibhizi kufonela awethu ama agents iwacela ukuthi aphenduke ezobhala ama V11 ezama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amanga awukuthekela ama results amanga anamsebenzi.
Hello ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ivandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla lezwana uPF lisebenzise amaqhinga elingakazeli wasebenzise. Esabelweni seMathebeleland North umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise veze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizani bephathelwa noma impupu sibili impupu sizibonile zingena ama ward achiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama areas awe opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kade efakwa duze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupu kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwa amabhukwini ezanu nxa besiyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland North khona ngapho ngathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basebe msolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasu lutho usutholakala suthiwa khona singu vice president webandla usutholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe singohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but icandidate yethu si introduce a bit late but iimpact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso uJaka onguye ohambe waya kuba icandidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha nalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso popular ngale ayisifi then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqansile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kadesimele usebenzile sibile qembu lakhe alalo kwamfana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amapla abantu befoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lapho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibele zehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngamakhandidenti yethu but kungenani hayi usebenzile umabhena wokuthi kusobala ukuthi leyana indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolotho south I think is just fanjani sembijana ngama wadi ama asuke ambalo asuke emguza nge delimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholotho south icholotho south ibisebenza ilamanye ama wadi kade wakhakelele kanti amanye akhona ama wadi kade bewasebenzile asuka aya echolotho north okuncede echolotho north kodwa kwaba le disadvantage echolotho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana uPF phakathina kwemathebeleni north
lo ke ngumgcini sihlalo webandla lesi esigabeni semathepheleland north umnumzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le studio 7 ecingweni esebhinga kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli weNamibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko equla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevikedluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Umnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekelo lukhetho abathi aluqhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhetho aluqutshwa ngakuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe aluzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
Masa sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kwesadiki njengokutsho kwe-EU ukuthi ukhethwa aluqutshwanga kahle sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilaba ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asizakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani ne-CCC i-CCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona la maqembu amanye akhona so kumele kube yimbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokhu not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU-PF ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo I iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezivalisa iEuropean Union, African Union leCarter Center seziqhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikelileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani lonke basakaza bahle, igama uWillard Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awu-CCC avunyelwe ngumthetho wandaba waphezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhlaka 23. Kukhombisa emhlophe vele ukuthi ihulumende ayisiyo ekontrola ama-courts, njengalokhu okuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be-CCC ukuthi hey, i-court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikapturanga court, ayikapturanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile kuphela. Uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi i-judgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi i-judgment ichaya eceleni isupport omunye ademangele, sebesithi captured. Ibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo, sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Anti uyabona uhlupho lwamajaha la. Those same guys sibabonile besiyamangala la bemacourt bemisa laba babathi khona ngama fake candidates awe-CCC, ama double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Anti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhala isithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. So nxa bele democracy labo bekhala kangaka, waye bengayekeli labo ama double candidates labo baye evotini, ngoba bathi balabantu
balaleli besi-7 ngifela iqiniso lokho. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ekuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hhayi, la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba iziga zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear, without favor, lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu ichance, ngoba mina ngangavele ngonile ekuqaleni, lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole, kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, lezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo lombono engifuna ukuletha ebantwini, ebantwini especially abantu abavotelizana la kuye umongameli uMnangagwa. Uma engafika irekhodini le i-right ilungile, kodwa uyabe zizwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblemu ekhona okokuqala ukuthi uma engathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ikakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebele angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu angenza ngaba yintandane, namhlanje sizintandane, asibazi omama sibazi obaba ngenxa kaMnangagwa. Phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngu-president wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakeza izandla kumbuye efisa izinyembezi ukuthi into engayizali ro. So abantu bonke abavusa ingqondo, uMnangagwa kunalo thazana uyenza totally vele eZimbabwe. Khohlwa nini ningaki iminyaka iZANU-PF ibusa iletheni? One, siyehleka urenovating
umgwaqo yashiya kuSmith kuyirinoveta two beseurinoveta amabhilidi awachiywa nguSmith ukuthi apende nje kuphela ayekhuluma nge-development
njani njani kuStudio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi hayi mna ngagqivotelwa ngubani phezu kodulo lokelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mna ngagwayi kudisemba engafika angcono siyemkhipha sibili ngoba ngoba amanyala lawa awenzayo hayi mbona ukuthi kungasiphilisa kuhle singamazimbabweni hayi lokhu vela kusayezi sesiyehlulekile ngevota sambe siyemkhipha thina ngezandla angeze sehlule umfana lo omncane kakhulu sambeni nasambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngali obvisini but ayibe labantu abasuke edrobhi abe obvisini but not ukuthi kube abezanupf kuphela bafika ngale kwedrobhu abantu basemakhaya bebanika utshwaya benato bedakwa belala khona ngali abantu khona ngali emakhaya ake likuqede nje khona lokho abantu bathanda ukunata utshwaya kakhulu bathanda izinto into ezidakayo belale sintshwa amabhoksi kubuya amaphepha abantu bezanupf befike befakabo bukhiphe labana
ngibulise kuStudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokhu okwenzakele lokhu ukuthi kuyale lokhu ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi sho abantu bacabangani uma belokhu besavoteni ibandla lezanupf ngalesi sikhathi njalo i-CCC mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi opresura chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phela okwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhana babikwenza kudala isiboniso se-ZBC yenu yamanga lina libuka inews lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu okwamanje sibona khona okhu elikubona bebethithiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje ningavumi bantu be-CCC njalo lingangeni kuhlangane kumanyana wabo wePollard lo wamasela ngoba mawuthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kuye bethengelwe imoto ola kumomaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili well done commander in chief Chamisa siyabonga mpela kakhulu noma-ke besitshontshile amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga mpela kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members ephalamende laphayana so imajority yezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhwana ukuthi sebezenzela umathanda nje siyabonga mpela kakhulu
la Studio 7 abalaleli hayi amazwe la ayithula bheka ama-results esho emashonaleni nama-results emathepheleleni awafani la amazwe la asoze vele kubambana akufani kwenza vele akufani ilizwe la kumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge-South Africa into eyenzakale eLimpopo nokuvota kwenzakale eNatali nokwenzakale e-Free State bonke bavote into eyi-1 ubenza into eyi-1 thina amashona avota ode ebhekele evotelwa kumunye la amathepheleni la abantu bavota bodwa bebhekele angeke uzeuhlangane kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele alihlangananga amashona awodwa amandebela awodwa so vele into engiyibonayo lapha vele umele wonto ukuthi kuqunywe kungcono bafa bami lokuze bafa amkhulela lomfana lowo ngendaba yakhona ukoti vele akuhlangani amhlangani le nto le ilizwe la kumele liqunywe kuthi uze ulungise
alawuke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. ngokwesine ukuthi Trump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo khona kunjalo kulama-polls lilaphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yama-poll ngiyazama ukuthi ngingayilandeli kangako ngoba wona ama-poll la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo, outside of i-Republic Party bazabuya ngobuningi babo evote ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami hhayi angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendu. I think ama-poll azoba kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi wami beyovota abantu bazavota, bazavota beyovotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi ama-poll engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bani uyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka eyadlulayo engu-5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.